tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lwesibili mhlaka 11 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eGwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eGwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yezubukhole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hoteli ngozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sekukhuluma senzeke ubaba engikhaya is out of custody. Icala lethesayo ningathi ngamafitshane icala okuthiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane nalo.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesitembu sakhe asithengisayo. Asezolingene kakhulu kuma-details abona ngoba indaba esecourt that ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isitembu ayesifike ikhansini.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili e-R1,500 RTGS.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ese ayihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluzwe. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathiwa ngifonela ngahamba la mireni labo amaredarathi abazange bemhlukuluze sibili bemtebhekabheka kakhulu njengomuntu laye.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini. Sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu etshiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelokhe bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBhinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBhinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga nesinkwale ikakhulu lezo ndawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamachumi amahlanu, lingazange line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesinkwale, endaweni zensenga, endaweni zechininga, kochifu usinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni abantu basezintabeni khuluma lomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba kuhlungu kakhulu ukuthi le-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheliwe ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile njalo abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-service.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze befinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenziwe okuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana bethi bekhulume bethi lapha singu-11 laphana bethi hayi singu-17 kuleyana indawo bethi hayi singu-10 inani lakhona ukuthi ube lazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma labo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizi izeshiwe ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo
uzwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale kume njani?
Onguye ongu-ATDA okwakhathesi namapholisa bahambile bayafika kuleyo ndawo, yibo akade mbatho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, besezokuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka bakade ilanga phethi siyathola. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lomnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister, unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokho lihlina, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana namanzi ukwenzela ukuthi sizama ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu bazethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lePhalamende.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa ophakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemiyama Moyo wachazisa okunengi.
Kungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezositshela ngiyajende ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo tshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe nosupho nje ukuthi abanye bayehlulwele izulu yendaba yemigwaqo ekhona izulu elisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi lokuletha inkululeko bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe ngokuthuliweyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba
ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe yabazithithela amakhadi kanti wathola ukuthi iMasouth ivumelana lapho kakhulu akuzanga ukuthi sihluphe amakhetho abayifunayo wasitshela ngendaba ye-dialogue inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbako kukhulumisana nopresident kube le mediators ekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka uMasouth isikhalo sakwa kule bakhalile ngokuthi president sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala and abantwana bethu bathele nzima ngabe siya e-South Africa abaningi bathelelana efuleni abaningi bayafa lase-South Africa so isikhalo esibe khona phakathi kwe-Masouth kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini kakufuneka i-violence wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi corruption kwe-MDC kayifuneki zero tolerance njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliament bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kathi okunamuntu oqhatshwayo asiyoyifemu yokuqhatsha
Umnumzana Solani nje emnyama moyo ngomgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu elinengi kobulawayo kanye lasezansi yamaNdebeleni namuhla. Iphephandaba leHerald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana naseSouth Africa estate capture ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-PF ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga i-government yethu isebenza lamasela labosomabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka eSouth Africa inkinga yabo ibengugupta thina ezethu inkinga lazo ziyafana yibona labo abefiweli abawamilling company konke lokho bakweza nje ukuthola ama favors ku government ngoba ama e-government inayo ipercentage bona laba baku top leaders e-government banakho ipercentage obviously abayithola kulawo ma business.
How are you on the studio 7? Linjani lonkathi asiyaphela. But igama engizivitshwe yisesabezeli lamlilo zezana lezi. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Yes, mna ngakhe ngiyamsupporta man. Yazi yalijwenka iqiniso lomdala, yazi yalijwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotha ayedubula abantu ayesenza. Uqinisile lusisi edivile mna ngakho lokuzini. Ugawule vele iqiniso yalizonto. Uqinisile lusisi angazi ukuthi ngalibana useduze ngalibana ngibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hayi lomdala lo mna kangikwazi ukuthi unjani. Bese ngibuya ngikhuluma ngomna ngakho lokho endega ngekuramatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu. Limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalela imhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le. Iqala ukutshekha yena umnangakho yena lo. Lokho ebuvike zula ngeframatshini abazasiphathela imikhuhlane.
Linjani Studio 7 labalaleli? Hayi mina ngiyaphila igama ungukabadela Ncube. Kawule sicela ukuthi ma ungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziweyo. ubuzwa ngolo mama lo ubuza kahle andi uyakutshela futhi ukuthi amasocha ayedubula abantu 99 ngokhetho lolya bona ukuphendula ngama-American kathi isikolo wasifunda wasifunda kukhona mdala inabathengisi le angazuthi umuntu onjalo emathebhele ndiufunani umuntu onjengawe so umuntu wesifazane akutshela simple thing nje into ayibonayo isenzakala lapho eflawayo wena ukuphendula okwama-American okunye okungayisikho lokho uthi okwamasosha hhayi kodwa lokho sakubona la kubona vele usenzelwani vele khona lokuthi amasosha adubula abantu usenzelwani ukuthi amasosha edubula abantu lamaphoyisa amasosha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika eVictoria Falls amasosha lamaphoyisa ababe besenza ama-roadblock behleli bonke bedizisa abantu amaphoyisa abethatha imali esiyanika amasosha amasosha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku ababhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi manje
siyabonga msakazi siyabonga basakazi usinxusa cela ungathuzi nasingenisa njengoba sinxusa ngumfakazida bakithi ngizabe nikumbuyelela isicelo ukufundisa kuqakathekile kulakulalela uzulu kalufundiswe into eqondileyo uqondiswe kungaphongkuba ngokukhuluma nje ngiyabonga makhumalo uDavita Khumalo siyakwazi ukwaleka ntombi yakithi uyawabeka amagama mpela ukukhokhela labo engqondweni kodwa ke xa ukhuluma labo gawule ngibona ngani uchaya idwala ngempama ngoba ukhuluma lomuntu lapha aqhathe khona ozivikela uqhathwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhathwe impisi ugade impisi angeka yihle kuzaza kukhulume emhlane eyehlileyo esasephezu kwayo ngitsho kanti lina i-MDC lina iwukhokheli bomakhomalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusizano lakathe silimelela ukhetho lihlanganisa iminyaka engama-2 amahlanu lokhu liyihlanganise impikiswano lihlanganise ukuphikisayo kuphela kayilacebo elinye na
abalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokufika okweminyaka efika ama-20 ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrats kukhetho lukamongameli bazanqikelana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden unkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Buttigieg kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yibo abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale Iowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary ikaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavela okunye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona uMichael Bloomberg ulemali eningi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba abangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lowo muntu aso muntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesokunxele kakhulu kazi ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy eMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu njengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abasesenta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesokunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesokunxele lanqaba abethandwa nguZulu wama Democrats nxa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye ku Sanders ababe bemkhane njenge socialist kanjalo
umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
ubaba uBiden useluse selude uhambo kujwayele ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday useselethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi kwasebenza lo President Obama
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabo nozinti beqembu lenjanje
iqembu lechicken liqatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabo nozinti ngemva kokuthatha kwakhe umhlala phansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapho akade ngomunye wabo nozinti beqembu le-AmaZulu uMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu nathobanembili lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqeshwa wabo nozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khonale elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala
ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi iqembu ebengilidlalela belivele selingipha ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo yikho kuyangikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise
uMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obe ngunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka ka-2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleHellenic eleBenoni Premier United eleBidvest Wits eleMpumalanga Black Aces kanye leleAmaZulu uMurambadoro obe nguye umdlali okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kweleZimbabwe ngomnyaka ngonyaka 2003 uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le-Newcastle United lakwele-England. Uqembu le-Chicken Inn uthethe indawo kaThiriwabiri Sithole obenguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni edluleyo. Kusenjalo iqembu le-Chicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano we-Nyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalo nyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UTi Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa imidlalo ele-Nyasa Big Bullets. Iqembu le-Nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi isizalwane sakwele Zimbabwe uCalisto Pasua. Lanyakenye iqembu le-Chicken Inn liphatheke kule midlalo ikanti iqembu ebelivele kwele Mozambique nyakenye bekungele Ferrovia Rodin Nampula. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook kulo Nobeta Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo Nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko Msakazi. Musa Mazvuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho kuma ufakele inombolo zakho khona apha ku Facebook. Ngiza kufonela sixoxe sizukuthi kuyini okwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Silibaziso Dube uthwena livuka njani emsakazweni. Isihlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya eplamtri kubukalanga kubuhe kutitshi jagethenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya Victoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwenteswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule sikhona eza kusihlwa ngo-past 7 na mina lani asweni sonke kweze kuseni ngo-6 sasa. Olivalelisayo muntungamili nkomo.